isinchiti murare zvakanaka vatereri
sokuisika tisenda ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 kuMabasa 2022 uCape Dube. Endabeni zethu namhlanje. Bachaphazi ngenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change besithi kabafuni ukubumba umanyano ne-MDCT ngesikhathi sokhetho.
Yethusa lokhu, uZulu walile, uZulu wala, uZulu lokezala.
Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye.
Sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho.
Singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo. Ukudonselana lokho kungabe kubangele ukudlondibala kwezano.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi abakubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bayala ukuthi kubunjwe umanyano le-MDCT abathi idlelana lebandla le-ZANU PF. Bathi uMnumzana Douglas Monzora okanye efisa ukubumba umanyano lo Chamisa ulakho ukudiliza ibandla le-CCC lingamanyana lelakhe. Omunye wabafunga ngabaphansi esithi akumelanga bedlelane lo Monzora labanye bakhe uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyethusa lokhu ngoba nxa kuyukuthi esikuzwayo ukukhuluma ngoZulu mayelana nokumanyana ele MDCT, uZulu walile, uZulu wala, uZulu lekesala. Yebona ye umanyana kuqakathekile kodwa uZulu sesikhombisile ukuthi nxa selimanyana laphana lingangeni kumunzora lingangeni kumakhuphe lingangeni kathi thina singobani ukuthi sale ukuthi uZulu uthini.
UMakhumalo uthi ukudlelana lo Monzora kufana nokufuya inyoka.
Abantu kumele besabe akusukuza njana sivela kubi-election. I-by-election le ngabantu abafayo labo esihamba sabakhetha, hayi babevele bekhona ezihlalweni zabo bagijwa nguyo uMonzora lo nomakhuphe wakhe. So namhlanje selisithi lina hayi nansi inyoka ingena endlini yadla yathintitha abantwana izayigangada kayifanga. So kulabanye abantu besithi izibhanditshi ibululu lapho liyaphola khona akulabunandi. UMonzora kuvele into yakhe lapha hamba khona uyadiliza asikhangeleli izumu ngaputegeri wayengkhona ngalo uMonzora wayabamba bamba futhi ku-ZCTU bamxotsha wangena ku-NCA wala lo professor Love Momaduku kwaba imvenge mvenge ingaphi NCA anti yacina isitshintshiye ingasagijimisa isisekelo sombuso ekuthi ncedise uZulu yaba libandla lombangazwe nguMonzora lo. Lokhu ewangenayo ebandleni lethu le-MDC kwakungelalanga nabantu babengahlaba unkonzi nguMonzora.
Kodwa uMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi kuqakathekile ukuba amabandla la amanyane ngesikhathi sokhetho.
Ibandla le-MDCT lakhelwe esisekelweni se-solidarity esingathi ukusekelana lokubambana enhlelweni eziphathelane lokuthi kugcwalisiswe inhloso zomhlangano. Ngakho ngaleyo ndlela yikho libona ukuthi khathesi kunjenje singena ukhetho singaphansi kombuthano we-MDC Alliance olamabandla ayisithupha. Lokho kutsho ukuthi sesakunanzelela ukuthi nxa sisiya ekhethweni kuqakathekile ukuthi sibambisane lamanye amabandla kumbe lezinye inhlangothi zomphakathi zombusazwe ezilomqondo ofana nalo wethu ukuthi kube lo tshintsho eZimbabwe abantwana beZimbabwe benele ukuhlala kakuhle.
Kudube uthi akuhluphi kangako usebenza labanye.
Kalikho ngitsho leli lodwa iba ibandla lezombusazwe eliphikisana lohulumende wezanu PF esingeke sihlale lalo phansi senze umbutho wokuthi sikhiphe izanu PF ngoba lokho kuyikho esivele sibunjwe siyikho khona njengebandla le MDC ukubambana lokusebenzelana lazo zonke inhlangothi lengakhumbula ibandla labunjwa ngama students labunjwa ngabe church labunjwa civil society kodwa ikakhulu kwakungabasebenzi labo bevela kunhlangothi eziningi ezijiyeyo ngakho thina kasethuki ukuthi sisebenze labantu abavela kungajathile abavela kwamanye amabandla abavela enhlangothini eziningi ezijeneyo siyakubona kuyinto ebalo lesisindo eletha engathi uluhlonzi ekwenzeni kwethu indlela zombusazo kweZimbabwe so kusiyafika ukhetho abantu kumele bakhangele nje ukuthi siyabe sesenze okuningi ngokuzilola lokulungisela lolo khetho
ingxathi kwezombusazo zithi kuqhathekile umanyana ngesikhathi sokhetho
omunye wabo ngumnumzana Mhlanhla Moses Ncube othi kuqhathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenze ndawonye
ukubambana kungenzakala akukho kupolitics bathi khona akulasitha sanaphakade emuntwini so ukwenzeka ngibona kungenzeka ukuthi abambane lawo mabandla kodwa kuzabe kuqhakathekile ukuthi kuqale kukhulunywe labasekeli bawo abawasekelayo bavume ngoba kwakuhluphe ukuthi abantu basuka bathethisane kakhulu bangaxabana bahambe futhi nxa sebebuyelelana inhlamba leziyana ziyabe zisele zisengqondweni zabantu ukubambana bangabambana so kusiya ngokuthi kubambana kwabo kungaba lo mphumela olamandla okunganani
uNcube uthi uMonzola kazange athuke uJamisa
okwenzakalayo yikuthi ngokubona kwami uMonzola kazange alwe kakhulu loJamisa ngobe besikubona abakhokheli kabalu ibona manqamu kodwa kulwa abasekeli babo ebesikubona ukuthi laba be abakachamisa yibo kakhulu ekade sibabona bethethisa uMonzola ku social media lapha kubhalwa ngaye izinto ezihlasimulisa umzimba ezinye kodwa yena angikhumbuli insizwe ekhuluma amagama amabi bengisizwa esithi khona ethi mnikina lokho kusho ukuthi mna wami ubekhuluma njalo ye soke ukuthi khona nxa befuna ukuthi babambane into abangayenza so kumele ukuthi bakhuze bakhulumisane labasekeli babo baphinde babeluke babeluleke abasekeli babo ukuthi khona nxa kukhulunyiswana bangaze bakwenza khona kana okade kusenzakala ngoba abasekeli bebekwenza kodwa kube kubonakala ukuthi ungabona uthethiswa ngabantu abami mina nthule kuyabe kutshengisa ukuthi bakhuluma khonokho lami engikutshoyo nxa befuna ukuthi babambane kumele ukuthi bahlale phansi babe lobuqotho balalele ukuthi abantu bathini abasekeli balawo mabandla ukuthi bathini ukubambana bangabambana ngobuhlupho oluseZimbabwe vele nxa kungazange kubanjwane alusoze luphele lufuna abantu abangayisibo mina abazazehlisa umuntu athi hey lapha umumo mubilo asihlale phansi sikulungise lokho mbona ngaleyo ndlela kuyaqondiseka ikakhulu kubalandeli ngikubona kungalunga ngaleyo ndlela
uphinde wathi abakhokhela amabandla la bamadolonzima okwamanje
amabandla la nxa engamanyana womabili MDCT le-CCC kuphela ukukhetho abangakwenza ukuthi bangaba ngunumber 2 kuzani kodwa bedlule amanye amabandla mhlawumbe angabe ekhona kodwa isiqhubu abazabe belaso asisoze sifike lapho abafike khona ngendlela sebegqulane amadolo ngayo kakhulu isiqhubu sabo sokugijima ngibona singase ngendlela eyakhona
enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efindlela Ncube uthi kusakude phambili ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho
kuzama kanzima kakhulu ukuthi babambane abakachamisa abahamba loChamisa abakhokhelwa nguChamisa labakhokhelwa nguMonzola nxa sibona ukopha kobuhlungu okube khona ngezenzakalo esizibonile eminyakeni ledlulileyo singakhohlwa ukuthi silapha namhlanje ngenxa yempi edaleke phakathi kwabo ukudoniselana lokho kungabe kubangele ukudlondlobala kwezano lokuba wiki ko opposition kubangwe yokulwa okube khona phakathi kwalabo bantu bebanga ukuthi ngubani ofanele bese sihlalweni kanti abantu vele babecacile ukuthi abamkhangelela ukuthi abese sihlalweni ngoshamisa ngakho ke kuza banzima kakhulu ukuthi bakwedlule khona lokho bakunqobe khona lokho kodwa ke asazi ukuthi kupolitics ukuthiwa ungekuthi never kodwa ubunzima bakhona bukhona kakhulu engibubonayo phambili.
Uncube uthi okungenza ukuba bebumbe umanyano yikuba bafisa ukuthi kususwe ibandla lezanu PF embusweni.
Okuza kwenza ukuthi bavumelane kalula yikuthi bonke bavumelane ngokuthi izanu ilecala lokubusa kabelizweni kayisiyo mngani wabantu beZimbabwe kayisiyo mngani wabantu abaku-opposition. Abantu abaku-opposition kabakhangelelwa ukuthi baziphathe njengabantu bezanu. Bakhangelelwe ukuthi ba-replace izanu. Hayi eminyakeni eminingi ezayo khona manje. Abantu badiniwe ngimpilo enzima ukubuswa kabe kangaka. Ngakho ke bakhangelele inguquko. Nxa bengavumelana ekuthini inguquko ifanele ize kungabi lobudlelwane lezanu. Kungabi khona olengela ngakuzanu. Bonke balengele emalungelweni abantu. Balengele ku-democracy. Balengele ku-rule of law. Balengele ku-justice. Basebenzele khona lokho engiqeda kukubala. Kulula ukuthi bavumelane kulokho. Bangafunga bakhafule ukuthi kabasoze vele badinga ukuncediswa izanu. Kodwa bazadinga ukuncediswa ngabantu beZimbabwe bebonke belwisana lombuso wezano omubi kangaka. Nxa bengakuvumelana khona lokho akusoze kube nzima ke ukuthi baye phambili. Kodwa kusiqhubeka bengathembani ngenxa yalokho okwenzakeleyo kuzaqhubeka.
Ugcizelele esithi
abantu bonke bayadingeka ukuthi babe ndawonye babambisane ukuze kube lenguquko elizweni. Ayisoze ibe khona inguquko omunye donse siya lomunye siyane ngokuba kwenza i-opposition ibe buthakathaka. Kantilwa le bandla elilamandla kakhulu, ibandla elilosekelo loliana olo violence olodlame ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu bonke babe ndawonye phela njengalokho besizwa ubuhlungu bendawonye kumele basebenze ndawonye ukuletha inguquko. Inguquko ibuya ngokuthi abantu babe ndawonye babambane bayadingeka bonke abantu babe ndawonye babambisane balwe bendawonye balwise bendawonye ukuze kube laleyo nguquko. Yikho lokho esingakuthola uma amaqembu wonke angeza ndawonye uma wonke amaqembu engabambisana inguquko izabuya kalula kulanxa elwisana kulokuthi alwise lokho kubusa kabi ilizwe kuliqeda kangaka.
Akwaziwa ukuba amabandla la azakwenzani ngesikhathi sokhetho oluzayo. Ibandla likaMonzora likhe phansi kukhetho olwenziwe ngeviki ephelileyo olwama-by elections. Kuthe likaChamisa liyaqolotsha okwamanje lisithi lizamlahla phansi umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe ngomnyaka ozayo. Kwezemaphandleni sesigabeni selupane esabelweni seMathebeleland North.
Igama lami nguSimo Sidikiselo elupane East Jibajiba Village. Silomsebenzi esiwenzayo siyakha iklinika. Ngakho sesilama challenge iklinika le besiyakha sisebenzisa ukuthi izakhamuzi zidonate amabele, sikhiphe amabele amabhakete bhakete sithengise. Sithenge okuyabe kufuneka. Ngakho lonyaka izulu selisichayile alinanga amabele asechile. Ngakho silesicelo uhulumende loba amadona loba ama political party ukuthi basincedise umsebenzi wethu ubusuku silebhu level. Ngakho singanise sisilela ngoba amabele esijali kwasebenza kasilawo laba forward abaphetheya kwamazwe bebesincedisa labo ngokudonetha izimali besithengela okhona kokunyesa esikushoda. Ngakho silesicelo ukuthi abangizwayo shuwa besincedise ngoba silesifiso sokuthi umtholampilo wethu uphumelele. Sihamba ngoba ngomude sisiya ezibhedlela.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke. Abafisa ukuthi bancedise kumele benzeni?
Bengangithinta kunamba ethi 0717 37 10 97 0717 37 1097 kumbe bathinte omunye umfo wethu ophetheya oseSouth Africa ongomunye wawe ababambele izinhlelo zesakhiwo. Bengamthinta ku 0027 736 613 046. Siyakhala bakithi sicela lisisize siyakhala besisenza sithembe inyawuthi amabele manje izulu lonyaka selisichayile sesilendlala ngakho sibona izana seziba mfitshane ngakho siyacela uncedo cela lisisize ngiyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi selithethe amadolobho afika amajumi amathathu aduzane lesigodlo selizwe leli iKyiv. Kulandela ukulwisana okwesabekayo lebutho lakwele Russia elithi selisuka endaweni eziningi ukwenzela kuyakhulula abantu kwezinye izabelo. I-Reuters News Agency ibika ukuba uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky uthi ukhanya engani ibutho lakwele Russia selifuna ukuhluthuna izabelo esendaweni ye-Donbas. Ele Russia libhombe indawo yokugcina amafutha epetulo e-Odessa yadiliza isakhiwo lesi. Kubikwa ukuba selihlasela ngamandla edolobheni leli kwenzela ukuhluthuna indawo enkulu kulelo lizwe. Amapolisa eCalifornia abika ukuba kulabantu abafika phose isithupha abakulewe ngumuntu obedubula mahlayana eSacramento namuhla. Abafika ijumi balimele kusehlakalo lezi. Amapolisa athi adinga umuntu owenze lokhu. So isikhathi sezamasiko.
Namasiko
senzi umandla
lobaba mkhulu
namasiko
babelo bola
usenzi kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sile nkokheli yomdabu uFelix Nhlahlama Ngwendiweni oxoxa lo ezothisa sibanda
isizwe sakho siyakhala sithu sibalekele sitha useko baswele ubaba indaba zintuna yonke le ubaba ubuya nini ekhaya.
Ubaba lokhe ebopha epakitshi impakitsha zakhe ukuthi abuye ngekhaya khona phana. Njengoba wonke umuntu wabona umdlalo esisuka laphana ekhaya ephatheke kahle kabi kakhulu. Uthethe isikhathi eside ukuthi bangilungise ezibhedleleni laphana. Njengoba liyabona namhlanje iziboni ziyabona ziyaqina zingathi ziqinile sebeqedile umsebenzi wabo yabuleyi. Bangayiqeda leyo msebenzi hayi sokumele ukuthi ngibuye ngibabone intaba zintuna ukuthi kuhambe njani ngeke.
Umehlo waqalisa ekubotshweni kwakhumbova vele olamehlo abuhlungu.
Vele ngangilabehlo abuhlungu ngikhula kodwa sengibotshwa laphana kwangena khona umkhuhlane obanzi kakhulu. Baze ngaze ngafika khona apha eNgland bakhupha sibili amehlo. Bawagezisa, bawahlapa, benza yonke into ngenxa yokubotshwa khona phana libotshiwe.
Sizwe ukuthiwa wena bathi waskipa ibheyili. Kambe uliqinise ngani?
Hayi, ukuskipa ibheyili njani? Njoba ngasuka ngicele imvumo kibo. Ngacela imvumo emapholiseni, ngacela imvumo khona phana emakhotha abaphamba izinto zonke, bathi hayi ndweni, xa ugula angeke sikuvimbele imvumo ukuthi uyelatshwa khonale njengoba isibhedlela sakho sikhonale. Ngabe bathi hayi asikuvumeli mdlali, ngangizahlala. Ngangizahlala lami ngisokole njengomunye umuntu wonke khona phana, ngizithobe, ngizame imidlela-ndlela. Kodwa yibo mahlabezulu. Yibo abavumayo abathi hamba njola hamba njola.
Bengathi wena abanenxabe ukukhala bathi wena usungene kwezombusazwe so participate impela ze politics ngabe liqiniso kumbathi
mafowethu ipolitics iyangena noma sithinta phi emhlabeni. Uvuka ekuseni uvuka ecansini ekuseni usuhlafuna ipolitics noma usiya ngapho usuhlafula ipolitiki noma ufuna ukwenzani usuhlafula ipolitiki. Nxa ngilapha ngikhuluma ngomsebenzi engiwenzayo ngiphosa ilihlo khonale kithi engivela khona ukuthi ngifisa ukuthi abantu bamaphila ngendlela le. So kumele ngihambe ngiyeqoqoda ngale okuhlezi komunye umuntu ukuthi hayi uphethe lokhu uphethe lokhu uphethe lokhu. Yikho ke ngiyabe ngicela kakhulu ukuthi abantu into le ingabadidi engqondweni ingabathi
wodule bandla olusekelayo yona ngathi
hayi ningasekela bandla liphi
sisekela abantu bezibabho bonke
bonke elami ibhanti elami ijazi lithi nimele umdabuko nimele amasiko kumele wonke umuntu ungathutsha umuntu entabazinduna ovela khona le izwimba umthetho uthi mdladlamela umvikele lo muntu kunjani
kodwa ke laba abakhalayo bemathelendi abanye abantu bafuna ukwenzela ukuthi kuqunywe ilizwe kambe ngoba into enhle nale
le into omdala kumele singenise phakathi kumphakathi
abantu bazikhulumele
abantu bazikhulumele
lapha lizwe inkokheli yomdabu uFelix Ndladlama Ngwendiweni ekhulukalo eza Jesus Banda eLondon kule Britane
senana masiva
wenziwe manje
yena baba mkhulu
namasiva
belo bola
usenzi
sike sizwe ezokholo lesiKristu silonto kwameli komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngabe linjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje ngithemba kubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu lingalibalike ukuthi libonge sona isipho sempilo ngaliyana ivikisi labo esigcine khona sindawonye sigcine sibale kuLuka chapter 5 ivesi lika 4 kusiya 5 ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni qhubekela ejuleni nehlise amanetha enu nibambe Simoni waphendula wathi Nkosi shiyile obusuku bonke asibambanga lutho kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha namhlanje ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni njengomphakathi njengeziqinti njengezigaba njengelizwe Uthu Simoni si awu kosiyami sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasithola ngalutho thiqami sicela ukubana usisize abuya uthu Simoni hayi ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuki okukhulumileyo bengasoze ngikwenze kodwa ngizalandela izwi lakho ngiza kuwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho uthi siwehlisele khona siyadubeka njengomphakathi njengezizwe okunye okusidubayo yikuthi asilaleli senza okwamakhanda ethu yebo laba abalezikhundla ezithize balalaba okuthiwa abacebisa ama-advisors abantu bacebisane into engelamsebenzi engasebenziyo umphakathi lesizwe kudubeke abanye abantu bakholisa wona amagama okubana baphethe iziqinti baphethe izigodi baphethe ilizwe balakho konke kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo kabazuzi lutho bayahlupheka kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi hambani enzikini liyakugola inhlanzi eziningi sizokuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo asibambi luthi ilizwe kalilalutho izigodi kazilalutho ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo kabalaleli ilizwi likaJesu elithi suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba ngathi ukuthi engxenye ngathi ukuthi mhlawumbe ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize uthi yena hambani enzikini liwise amanetha nxa seliwawisile amanetha lizabona ukuthi kuyakwenzakalani abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa balalele uJesu oyinkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi uthi hambani enzikini liwawise amanetha
njoba nge ngacho kakuchinchwa mfula, kakuchinchwa maneta, kakuchinchwa skepe, kuchinchwa ukwenza nokukholwa. Kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu silalele ilizwi lenkosi lehlobo ezithandekayo. Asikhulekeni babathi xo ingcele musa wakho lothando lwakho, awuvule ingqondo zethu silalele silizwe ilizwi lakho, usinde umphakathi wonke ngokulalela igama lakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezabatsha namuhla sixoxa lo siyabonga Vundla ngezokhetho.
Nje ngisendleleni ukuyavota. Ngoba nje ngiyacabanga ukuthi la ibona i-background yami ukuthi ngubu. Ngama skills esesinawo la esiwathole la eSouth Africa. Ngiyacabanga ukuthi bonke ontanga abala eSouth Africa banama skills amaningi kakhulu. Obhilida, izingadi, ama security, yini yini. Yonke lemsebenzi edingekalayo ekhaya, especially ama firm uma kungavula ama firm. Sikwazi ukusebenza emafemini ngoba vele ngisebenza efemini nje mina kumanje.
So iplan yakho ikwenza njani?
Uhlupho enginalo mina uma ulima ule nkomo, uthole inkabi zakho ezithembileyo ozifaka phambili ama followers izo eziqamula izidrobo uma usemasimini ulima. Kumele uthathe lezi ezinye ezinsikazi ulime ngazo. So abantu besindebeleni uma bengakwenzi kahle umsebenzi ena lowa sesitshoneni ezilonge ezokwazi ukuthi ayenze umsebenzi esebenzele abantu, angiboni inkinga mina lapho. Ngoba singathi umuntu esindebeleni akasebenze esindebeleni kuba iproblem asinganayo umuntu ongumholi ozokwazi ukuhola abantu. Into ebalekileyo ukuthi sibe nomuntu okwazi ukusebenzela abantu, whether umndebele, umtonga, umkhalanga, umshona. Into esifunayo nje umuntu ozokwazi ukuthi asebenzele abantu kube lengqubekela phambili. Njengakithi enyama endlova kulalutho lutho nje okokuqala nje iproblem enkulu umgwaqo. Iproblem enkulu kakhulu kubuye isikolo. Isikolo sethu saseDeli abantwana babekwenye iclass babona abantwana abangale kwenye iclass ukuthi sokwacrack ama class lana ayakwa uSmith kungena idonki gijima phakathi laphakathi kwama class. So izinto okumele zilungiswe zonke lezi wabadube. So asivote nini ukuze sikwazi ukuthola ushini.
Abanye ke abasakhulayo bathini?
Kukhona engihamba nabo ngisazokhuluma nabo angazibona ukuthi bayavota or kanjani. Kodwa sizohamba nje sixoxe endleleni ngoba sizazobona namuntu esizoxoxa.
Ubona ukukhathalela kangalani?
Ngoba manje sengikhulakhulile ngiyakubona ukubaluleka kwevote. Ngiyakubona ukubale kube nje sonke singabantu base eZimbabwe siyavota. Into esifunayo ukuthi ishintshe o esifuna ukubona kwenzeka ngempilo zethu ngoba yithi ikusasa abazali bethu angeke sababala kakhulu. So kuyithi thina kumele umntatini umzabalazo sizoqhuba umzabalazo yephambili. So kubalekile ukuthi sivote siyintsha. Kakhulu intsha yena le yenkangala.
Lo ngusiyabonga Vundla obexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCasilaga Premier Soccer League. Nansi impumela yemidlalo yalamuhla. Dynamos 2 Black Runners 1, Triangle 0 Highlanders 0, Tenax CS 2 Cape United 1, Bulawayo Chiefs 1 Ngezi 1. Kwebe kuhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Bacha phansi ngenduku abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change abathi kabafuna ukubumba umanyano le-MDCT ngesikhathi sokhetho. Kodwa ibandla le-MDCT lithi kuqakathekile ukusebenza ndawonye. Incwethi kwezombusazwe zithi kunzima ukuba amabandla la abumbe umanyano ngesikhathi sokhetho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lisayo Mugibs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngowapha 6.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.